omunye wabalombono lo unkosikazi Janet Zulu.
Mina ngibona engani ukuqondile vele ukuthi uChamisa nxa efuna ukuzikhipha kungqaba ngqoza le khona avela shiyane lebizo lele lithi MDC vele azifomele eyakhe iparty ngelinye ibizo. Abantu bayakwazi ukuthi bona vele bafuna bani. So nxa kuyindaba yebizo angibona ukuthi ngamisa ukuthi uChamisa anqobe kukhetho nxa abantu bevele befuna yena.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Nhlanhla Mkhwananzi othi abantu bayakwazi okumele bakuvotele ngakho okwenziwa ngumakhuphe akusozi kubaphambanise.
Abantu bayakwazi abakudingayo la ngoba ingatshintshi be-MDC Alliance kufakwe enye iparty kumbe ezavela kumbe engikhona izafakwa. Abantu bazavotela yona leyo ngoba bevele bengasayifuni yona leyo MDC Alliance yona leyi esingenileyo. Wesi njengakhonapha kobulawayo i-MDC Alliance ngokufakwa kwabo abantu abavele bengasobabalapha kobulawayo kuvele kwayipha esinye isithunzi esibi kakhulu.
Umnumzana Harold Fuyane laye ohlala kobulawayo uthi ukuxokozela lokhu kuzanceda ibandla lezanu PF kukhetho oluzayo.
Asazi ukuthi kuyohamba kanjani kuma-by-elections lawa. Ngibona ngathi into ezenzekayo ukuthi abantu abavotayo bazadideka ingqondo ngoba iqula likakhuphe lizakukhontesta ezi-MDC Alliance. Solungezi bengazwanani ndamaqula e-MDC Alliance banikeza ithuba ibandla elibusayo njalo elibambeneyo lezanu-P F ukuthi liziwinele kalula.
Umnumzana Dumisani Nkomo, ingcwethi kwezombusazwe, uthi okwenziwa ngamabandla e-MDC kuveza ukuthi abezombangazwe kabalandaba loZulu.
Lokho kuyatshengisa ukubana ezombusazwe eZimbabwe yinhlekisa sibili. Kodwa mina engibona kumqoka yikuthi amabandla ombusazwe wonke nje awathathi abantu bakobulawayo seriously. Ama-candidates abafakayo sobantu abale-track record yokumela lokusebenzela ubulawayo. Inkinga yethu kobulawayo yikuthi abaningi abakhethwayo kumbe abafakwa ngamabandla ombusazwe la amakhulu ngabantu abangameli ubulawayo. Sibazwa kuphela nxa kulokhetho kale sizize bazwa nxa sokule by election.
Umakhuphe wathola amavoti ayingcosana ngomnyaka ka-2018 kukhetho lukamongameli kwathi uChamisa wavotelwa ngabedlula izigidi ezimbili. Akwaziwa okuza kwenzakala kukhetho lwama-by elections azakwenziwa lonyaka. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.